yaba ironqele mhlambe laba bakubaba lesandla sokuthi zabamfaki yena la akazange athi uyafuna akazange futhi athi umbe udinga opinion yomuntu abantu yabazithololeyo ukuthi bafuna umnanga kwangena ngilo lalowo lelungelo lokuvuma iloba kwini okubuya kuye ukushintshwa kwe-constitution kumbe kuzatshintshwa kumbe kuzaamendwani ukuze lowo mnanga kwangena ku-2030 nxa abafunileyo befuna kwenzakala yikho lokho abangafuniyo labo balelungelo lokwala masingavalelani ukuthi laba batheni barongo ngokwalambe barongo ngokuvuma ofuna ukuba ku-2030 urongo ngokuba right wakhe ofuna ongafuni ukuthi kuye ku-2030 urongo laye ngokuba right wakhe azisebenzeni sinjalo kuvela kunjalo iyophela idemokrasi yangkhona laye kunjenje utrump kunjenje kathesi usezama laye ukhandakhanda khona apho yabo i-constitution okunye vele sehle wafika wafaka ama-presidential decrees angekho la ku-constitution sezebona emkhuzi ukuthi hayi wena ndoda lapho usenza wakho kwekhanda lakho kodwa i-constitution kanje so ezimbabwe yona kade iyo yini esiyi-straight jacket yini akuvumi ye nxa izavuma kale ukuthi kayikhandwe kuthi izakhandwa kathathi vela nto ihlezi inezibambi i-constitution
abantu laba bathi nxa engazukanga esikhundleni umongameli Emmerson Mnangagwa kuzahlupha ngoba kuyagcina iphinde emhlolweni konokana-ke okwehlela umoyi urobert mgabe kungamehlela
laba sebesithi yebabamfakayo bazamenza esikamgabe hhayi lokhu sokungezinye izitatiment zokwethu selana phela ngoba kunjenje kade sesizakwazi ngokuthi yibo abamfakayo indaba singazange sibe kwazi bemfaka sabonga phela ukuthi hayi nanke amadoda asiphathele upresident asebeqesha ukuthi bathi yibo abazomkhipha hhayi lokho mbonani sekekudlala amandlwane nje akuvumi emadodeni ukuthi sithale sithale njani njalo.